Ababotshiwe nguSelby Nkala weMagogwe North, Reason Gumede weNketa 9, Prince Ndlovu weOut Lobengula, Atkins Maninzwa ohlale Out Lobengula, uDerek Ndlovu oyeOut Lobengula, uKasimiyo Mwanzimahle oyeMganwini, Kelvin Jabulo ohlale Phumla South, kanye loMboni Zashe Manyaya oyeNkulumane. Abasolwa abamiswe emthethwandaba kaMantla koBulawayo namuhla besethezwa amacala obugebengu lokutshontsha behlome ngezikhali. Bazaphindela enkantolo ngomhla ka-27 kulinyanga. Nansi isikhulume zamapholisa koBulawayo u-Inspector Abednego Ncungube.
I-CID homicide ketha koBulawayo e-section eqeqetshe kakhulu endabeni zamacala aphezulu ithole information from izakhamuzi, bayikhangela kuhle yaze yayenza ukuthi kubotshwe omnye ujaha ogcine eseqamba abanye bakhe baze baba yificamlembili. Kodwa abanye abahlali bakhona abayenza inamba ibe ngu-13 basaphandle basabaleka, kodwa sisabadinga.
Uncube uthi abasola laba bebehlome ngezikhali ezisabekayo, kanti le mpahla abatholakale belayo ibiningi kakhulu.
Uthi sinaze ukuthi izikhali lezi zazitholakale ngendlela yokutshontsha futhi yokugqekeza khonokho basebesebenza futhi ukwenza amanye amacala. Impahla-ke ziningi ezitholakeleyo ezingaba almost more than half a million yama-United States dollars ezitholakeleyo. Amapholisa asaphanda sarecover ezinye futhi impahla eziningi, kugoqela ama-TV amaningi impela angafika even 10, ama-fridge ngoba besebenzisa izimota bethwala izingqamu, even lama-matches nalaba abasebenzisayo siyatholile.
Neviki ephelileyo ilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Langelihle Zonda Dube ubulewe ngabantu abangazakaliyo beze bagqekeza endlini yakhe eLobengula West ebusuku, bamtshaya bamgamula ngenkemba bathonta i-US$25. Lanxa abanye bebecabangela ukuthi wabulawa ngezizathu zombusazwe, u-Inspector Ncube uthi Dube wabulawa izigebengu ezazijonge ukutshontsha.
Ayilanga amasela sibili akwaso indaba zomba ngazwe. Siloko sisaphandisisa ngendaba kaZonda obhubhileyo ngesigameko sokubanjwa, kodwa siyathembisa uZulu ukuthi kuseduze ukuthi indaba yakhona siyixazulule. Laloba singake sitsho kathesi ukuthi kulaba sebebanjiwe engaba ekhona olesandla khona lapho, kodwa amapholisa e-CID asaphezu kwalolu daba.
Iningi labahlali bakubulawa eselilala kwemvundla lisesaba kungenelwa ngamasela asebhahile kuleli dolobha laselizweni lonke jikelele. Abanye bathi ukubanjwa kwabasolwa laba kuzakwenza bake babuquthe. Unkosazana Sithandile Ndlovu uthi layeke wangenelwa endlini emadabukakusa.
Emagwegwe lapha amasela asithwalise nzima silali, batshontsha babhidliza izindlu zabantu, wayenza into ezingalunganga. Bangena batshontsha i-TV, batshontsha lamafoni ayesechajeni khonapho, into eziningi nje yazisasegcini.
Kulandela ukubotshwa kwabasolwa laba, abaningi bathelekile emapholiseni besiyakhangana impahla zabo ezacatshayo. Omunye wabo unkosazana Talent Nkomo.
Singenelwe ngamasela basigqekezela, bavula isivalo, bakwathula isivalo bangena, bafica ngilo mfana ongu-form 6, bafika bamtshaya umfana lwana. Bathe bemtshayile bathi bafuna imali, bathi ngaphi imali mina, ngathi hayi imali angilayo. Base bengithathela i-10 user, bathi beqeda lapha bethatha i-television le-fridge, baye bephuma behamba. Basishiya kwaba sethukile, vele sesilele lathi phansi sethukile.
Amapholisa athi ngaphandle kwabasishiyagalombili ababotshiweyo kulabanye abahlanu ekade bekuleli qembu ababadingayo. Ngimele i-Studio 7 ngiwobulawayo, igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.